kulikazo elikhulu ukubonakala umuntu owatshontsha ukhetho waqhubeka njalo ungumuntu obesebukhokheleni belizwe kusukela ngo-1980 efisa ukuqhubeka ekhokhela elizwe kodwa kungenampumela ebonisekayo ukuthi umuntu uyingcitshi njalo uyazi ukukhokhela abantu. Now iphutha leli silibona ngoba inhloso yakhe lubaba ayisiyo ukwenzela abantu kuhle, cha inhloso yakhe ngeyokuthi yena labantu bakhe lezihlobo zakhe zikhone ukuthatha umnotho welizwe benothe abantu behlupheka. Lokhu kulihlazo elikhulu njalo abantu baseZimbabwe okumele basukume bekwale. Abantu beZimbabwe kumele bekwale not because ubudlwangudlwangu bezanu PF bulani lati kodwa ngoba konke okwenzakala kubandla elibusayo kuyathinta uzulu wonke jikelele. So kubalulekile kakhulu ukuthi njengabantu baseZimbabwe siphakame sikwale lokho ngoba siyazi ukuthi lapho siya khona lo mnankagwa labantu abakhe lezihlobo zakhe akula kukhanya.
Ye khonapho ke sizathi liza kuvimba njani khonokho, kulendlela yokuthi lingakubamba sithi hayi lokho sesikumisa kungaba njani.
Umkhosi usuqalile phakathi kwebandla leZANU-PF, umkhosi usuqalile kumabandla aphikisayo. Uzananzelela ukuthi thina njengezaphu lathi umongameli wethu uSibangelizwe Nkomo uphumile emalangeni esitsho ukuthi thina njengezaphu siyakwala lokho njalo engaqhubeka ngayo lento yena uMnangagwa kuzamele sisebenzise zonke indlela ezokuthi abantu baseZimbabwe baphakame beyale lo msangano owenziwa ngumnankagwa labantu ba.
Ye kodwa singabuza sulo ukuthi konibonani kuyaphumani khonapha angabuyela yini kungajaya u-2028 kumbe kuvele kuzayehlula ngamafushane.
Ngowami umbono personally njengomsongeli wakandlovu angiboni kusenzakala lokho ngoba emthethweni ku-constitution ukuthi akhone ukuthi kuphumelele izifiso zakhe kulomqaso omkhulu kakhulu legally njalo emthethweni. Kodwa-ke abantu baseZimbabwe sebabona ihlazo esalenzelwa ngoRobert Mugabe ebuse waze wahlala naku-wheelchair ebuse waze wakhohlwa lokuthi ungubani igama lakhe. Abantu sebabona ububi bento enjalo njalo abantu baseZimbabwe ngibone ngani mina bazasukuma njengoba sebeqalile ukukhonona lokulwisana lento le e-extension yethemu. Kodwa i-extension yodwa akusiyo inkinga. Inkinga enkulu ukuthi ezomnotho imisebenzi yabantu economy le general yiyo ezafosa abantu baseZimbabwe ukuthi bakwale ngoba abantu bahluphekile